amabandla laba ayebekhangelele esithi yi-donor funding. I-donor funding ibuya ngesikhathi sokhetho. So babe bekhangelele ukubana labo bephiwe imali yokubana beparticipate kuma-elections. Njalo abanye bakhona singakhangela ukhetho oluphelileyo bebengabantu kade befuna ukuparticipate kwenzeke bebe part of i-Pollard ngoba bebekwazi ukuthi i-Pollard yakhiwa izimota last government. So bathi hhayi singaba part of i-Pollard lathi siyakwazisa ukuthola izimoto. So injongo ngeyokuthi bengasutha njani bengadla njekani aso injongo yokumuva ilizwe lisiya phambili. Njalo la abonxa besiya kukhetho abakhayeleleli ukuthi bewine bakhona nje ukuthi besigugumise izikhwama zabo kuphela.
Yebo, kula abanye abathi okwenza bebakho isigonokho besabi badlalezana uPF lokucuka okunye okumangalisayo njalo lincindezela uZulu. So babe sesaba phela bathi ha lapha kulo buzima njalo bala mali
ayiqathile ukuthi akula muntu esaba ibandla ungalesaba njani after election ngesikhathi siqakathekile se-election ungalesaba siyacontesta nje siyakwazi ukuthi bona bathi uthi ole bhora ngomakwayo izane fesi ngatsho isipho ngamabandla okuncane lokhu ukuthi kube nja ina siyakufuna sibili ukuthi kube khona ukwenzela ukuthi kube ne-democracy akula nje bangayesaba nje kubandla lezane uPF njalo abakwenzayo ungafuna imali kuyini after election ungafuna imali kuyenzakala during election after election kumele kuphela besebenzele uZulu bekhulumela ivoice yabo izwakale beathende la ama-programs enze ukuthi ilizwe liye phambili akula engingabona ukufuna imali njalo izane uPF abayesabi bangaziwo magwalo ukuthi thabengesabi izane uPF ukuthi ngesikhathi siyakampeni abaye bekhona besithi sivoteleni besebenza isaba sesiqedile njani.